Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 Ncwabakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo.
Lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo e World Health Organization even ikahulumende.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abalichumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela esigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126 okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196. Asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961. Ummeli weSouthaton eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungameli Ngomo weStudio 7 ukuthi okwenza iCOVID-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa khonapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ikahulumende ukuthi khona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini. I-social distance ivele kayikho khonapha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele abanye abantu ngabakathathi umkhuhlane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala kuyabe sukuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufika abantu ababili ngangawo umkhuhlane wonalo uyabona abantu bebuya emfeni kwaphayana bebingelela nabesezani babezifupha ukufaka amamaskola lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka abamaski bayalahlela katshana. So into esibuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje khonapha sikhuluma senze nje kuparlamenti kuba nje abantu abaningi kakhulu eparlamenti uminista uzowafa. So ayisonto yokudlala ngayo abantu kabalalele ukuthi khona nxa thathwa amanyathelo okuthi abantu bahambe ngale ndlela balandele khonokho lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga.
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke. Njengamalunga edale leparlamente kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokho kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Yona lindaba yezuphu khona le iyahlupha ngoba abantu yaphela beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusila abaye bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la manyathelo. Ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuparlamenti sathi hey kuma thina njengemembers of parliament kuma constituency yethu ngabe sikumatimu lalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi khona abantu laba abasikhokhelayo angasi ingqondo zabo zinjani njani kumbe bavala njani bathi kuthiwa khona hayi sizalitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela konoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangasinceda kumbe ama-sanitizer lathi siwaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalana siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouth Atone edalele ephalamende ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Bala ubona ngenhlelo zobandla lezana uPF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obetinsingo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo kukhethwe abantu abalithumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuki esigabeni kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Bona labo bantu yibo okuthiwa khona bazangena ku-interim committee ezabe ibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lo khetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo sinamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwazi sonke siphansi womkhuhlane lowo umvalele endlini i-COVID-19 owenza ubana singakwazi ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube ne-provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama-districts even ama-cells awe-party nokukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba nabantu abaningi kakhulu. Ngakho-ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salisana lo mkhuhlane lowo owe-COVID-19 akubeke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma
akula yini ukukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khonapho kobulawayo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo silabo abantu abesindebeleni silabo abantu abanye abashoneni kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asevele sibe yakhele ngapha abanye sebe recycled kubontaba zinduna kubonya amandlovu kubobubi lapha endaweni ezithiyetheneyo so laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana bekhaya hayala ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njengoba ngithilo lay interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethwe kuma DCs ngemuva le ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni so akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osexaxa ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kushiwo ke wona hayi sokukhethwa ke iprovince egcweleyo lapho ke yikho lapho sozabuya ke abantu bechichene bevela endaweni ezichichene njalo thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano na njalo ube semhlangano nokwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kusukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaxotshwa edalele ephalamende. Inhlanganiso ebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi umkhokheli weMDCT uNkosazana Dukuzani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalele ephalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalithumi lane. ngokunjalo izvek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki. Ababephethe lezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo LMDC Alliance. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni usandatshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngaso. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance koBulawayo.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi ehofisini yethu koBulawayo, abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzokuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenziwe ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake ePhalamenti. Abantu labacela bona ukuthi bancediswe amagweta ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenziwe ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli. Bona abantu labathino bona abazange bevotele umama uMakhuphe, bavotela uChamisa, labantu abasekele uChamisa. Kunjalo ke kutsho ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bebe ngabantu abasekele uMnumzane uChamisa. Sisuke saba lo dubo lokuthi njengoba abantu bebaningi besisesaba ukuthi kwesinye isikhathi singathi nasesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi, so sibacebisile ukuthi hhayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho. Phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni. IZimbabwe kulezi nsuku siyigenga ngenxa yokuthi sibuswa abantu abalenhliziyo embi, abantu abangelazwelo, abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza.
Nibona nganamalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho idolobheni lakoBulawayo lakwezinye izigaba zemathebeleleni?
Hayi, emathebeleleni asikhangeleli ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilobudlelwana labantu bezanu, abantu bezana abayibo ababezwakala bethethisa abantu besiNdebeleni beyibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe. Sikhangelele ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo. Asikhangelele ukuthi abantu okwanamhlanje abantu abasekela ubaba uMnumzane uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakukulwiwa uthi yena kwakuyisibi wonxa ekufaka ngesingizi. Usithi ukuthi phela omama ababegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa. Angithi abantwana ababe echaya izingiga bebulawa zingiga, omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa, kambe shiwa bakhona bangalandela abantu abanjeyana. Nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphikisana lohulumende, angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda lezanu PF. Hayi, lokho asikukhangeleli. Kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela. Lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Intsinyane Indaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo luza kwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba le Daily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa kombhikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla lezanu PF lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emzini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo oleyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakwa-Studio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale awethu ama-message ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhuluma into ezingekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi like laba abantu alokhu besapota umnangakho iproblem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since iZANU PF ine-40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona kahle kahle vele inkinga yini. Mina ngesifiso sami ngicela iZANU PF iphume yonke ngizophendula lalo ubaba okhulumayo othi thina lokhu esihlezi ubumakhelwane nofisa ukuthi alibabazi kata sihambe waye yena engahambi uma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokhu ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa asilabo baba asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni so yena uzayenzani kahambe neyilungisa thina sikwanise.
Bonani bantu bakwa-Studio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, ngu-Welcome Dube, ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma eCholocho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto e-right ngoba thina amaNdebele ungani asikhela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele asulutho ebantwini, so asisakwazi ukuthi thina siyini siyehlala ngaphi. Asisakwazi ngoba lapha lakho esifalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazi incwadi kahle so kuba nzima impilo, so gcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi uzalwa kuphi kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakwa-Studio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho ngoba kade sesibheke lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lo tshintsho kodwa ayi ngibona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga imali kamduli.
Sanibonani ngapho ku-Studio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila ngilapha esabeleni sasemvuza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela ePhalamende. Kambe sure uMakhube engahamba ePhalamende ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuye kwenziwa ngabomo, but uMakhube yekangeni kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseparlamente ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa i-term yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bekwazi ukuthi sebekucinile vele i-politics yabo, i-career yabo ku-politics sihle yacina khona. Sokuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuye bebuyele. I bet my last cent vela kula mntu yabuye wine o-MDCT futhi.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani basakwazi linjani? Njani thina siyaphila, siyaphila. Kahle kahle vele kuhle kahle uMnangagwa yenwenzani? UMnangagwa kahle kahle wenzani? Uzama ukwenzani esikolaleli lizwe? Ngabe uyasuka lapho esihlalweni yekeri ukulokhu ebhize bhotabhota? Abantu nxa bangakuthandi vele abakuthandi ngeke kuze kutshintshe. Ngeke kuze kutshintshe, uyabulala abantu ngumbulali ngamasela, ngababulali ngamasela. Ejeni wathi khangela ugcile bona abantu bezani wothu abantu be NDC abezana kula ngithona kanjani esifulaleli lizwe sihawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungajwayenza ipassport yakho ithatha 2 years ukuze iphume nangakho ngabe yasuka izani yona ngokwayo ihambe isuke yona izani ungokwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami ngimupromise moyo msakazane ngikhuluma le message ngila Botswana kwele Botswana yabonga basakazi
njani basakazi be-Studio 7 siyacela kubana lisifakele uhlelo olungabe lusifundisa ngomkhathi wezulu ngoba nxa kuthiwa izulu ingaba khona lo nyaka bekungasisiza lathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba hayi lapha eZimbabwe ayibambi kahle iredio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu lathi sibe sisizwa ngomkhathi kweze silungiselele ngesikhathi esiyiso jike ngemahlasela isimbingele unamafika ka uDudu nemuli yakhe kanye nomntanakhe jike ngemahlasela south imbingelele uRosetta unasike khona phana jike ngikhangele ese Joseph lapha ngibingelele uSiko uKhetan uprofesa ngithi philani lizigcine nge-COVID-19 izalithatha amalingalangqondo uwakusebenza hlala ndawonye ube ngohlazekile ngiyabonga igama ngupita ngobhite endunele
salukonane olibingelelayo ngo-Delight Sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi lami ke mbingelele ku-Studio 7 ikakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo ngisithi siyabonga kakhulu ngohlelo luka-Studio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngo-Studio 7 ngiyabonga
sanibonani bantu bakithilinjani ngezindawo hayi siyabona lo mbuso kamnankagwa lo oyangisayo lo yazi umnankagwa basiyangisisa emazweni hayi bayasiyangisisa labo abantu abangafundanga lapo kambe ilizwe angeke ulibuze ngokukupha abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu into ezomnankagwa lihlazo leli yazi umnankagwa basiyangisisa ngabantu and indawo yonke nje kuyo abantu bangaphandle kukhulunywa ngathi sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwe ngamasela lawo mnankagwa abaluthi ilizwe ayikho into futhi abantu abakhuluma ngazo nakuthiwa abantu bangaphandle kuthothi and into yobuhlungu amapoyisa ahlukumeza abantu abaza ukubabonisa ukuthi into ezayizenpf kayikho right angeke uvumele umuntu ukuthi atshonte ngeke uvumele ukuthi umuntu arepe umfazi ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumba abantu and umnankagwa baza ngesitayela sakudala esempi sesala abainto abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu yinto abayenzayo phela manje kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi uthumba umfazi ayi mara umnankagwa bayangisa mani izanupf ayikho izinyuka amakwapa izibone ukuthi isikhathi sesihambile senew generation cabanga sizalelwe edukeni sakhulela khona sesisesaguga sikugile ekuhluphekeni sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho okumele ukuthi kube ngayo abanje basesikolo manje bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnankagwa lakuthi kwenza lalo mama lo bambiza bathe ngikhohlwa igama lakhe umuniko mutswamba lo bethathe bayefake esiklasini kufunde konke lokhu akulanto abayaziyo laba bantu kanti awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kesikhangele esivela ngapha kwele Melika umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans oweRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte North Carolina izolo izikhulumi zethu le amazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa umnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube nezikhulumeli ezimbili ezinsundu uSenator Tim Scott lo wake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamademokrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump uMelania Trump lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana baka Trump uTiffany lo Eric lumbuthano uzagcitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo nxa ngikhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngikulinganisa lalokhuyana okwakhulunywa ngama-Democrats nge-convention yabo. Umehluko omkhulu yikuthi asizwanga lutho okutsha okungaguqula inhliziyo zabantu kumbe ingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza. Abantu bangikhona bonke bebengani kuthiwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebengani kuthiwa bayalwa. Ngibona ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga beseya phambili ukuthi sebezibona belo mlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-democracy ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama-Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama-democrats abazikhulumileyo kumbe ukuthi uBiden loHarris nxa bethe sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden loHarris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqhathanisa umhlangano lo wama-Republicans lo wama-Democrats wenzakale ngeviki elidluleyo, kuyini umehluko owubonayo?
Umehluko womhlangano wama-Democrats owedluleyo ndengikubone izolo kuma-Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani abe izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngenza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma-Democrats besibona o-president be-Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona namakhosikazi abo baba nendlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhuyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela ku-Trump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi angisho bathi uTrump is different kodwa oGeorge Bush abantu bebevele bekhona kuyona le party oJeb abanye abantu abaningi ababumba i-Democratic i-Republican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi i-Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakho ukuthi bazekhuluma khanya kulabantu abatsha. And njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi bazekhuluma bekhuluma bengani kuthiwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington State ngapha kwele Melika. Ibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo lesibili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeke. Sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.